ngikukhothisana lokho nxa kuyikuthi kukhona ocabanga ukuthi inkhambo zikapresident Mnangagwa zikhona ezingakukhipha ngoba baziyo ngenhlelo langokwenziwa kwezivumelwano phakathi kwamazwe bayazi ukuthi nxa ilizwe linjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo upresident wangkhona ekhanya ecela kakhulu edubekile izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elilamandla elingancenyiyo nxa upresident welizwe ehamba ethwele ibhakede esithi udinga uncedo wande ukuphenduka ethwele inyosi ezilumayo ezingelalo uluju yikho lokho okuzenzakala lokhu sekwenzakala emazweni amaningi kakhulu abo-Sierra Leone Guinea labo-Liberia amazwe afana nala abe labo hulumende ikakhulu abalamabutho phakathi abasuke bagijima basabalala umhlaba wonke bethengisa amazwe abo bethengisa nempahla yelizwe yikho lokho okwenziwa ngupresident Mnangagwa angithi liyabona ukuthi ungakhangela izivumelwano zabo zonke azikho isivumelwano esithi inkampani yeZimbabwe izabe yathengisa okuthize kwele China kumbe izakwenza okuthize kwele China kuthiwa amankampani eChina yo azabe uya kweZimbabwe nxa amankampani esiya kwelinye ilizwe alanda ukuyahuquluza hathi ukuyalinothisa yikho lokho kufanele sikunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bavalwa amehlo lisabale lilanga likhangele upresident Mnangagwa udlalisa imali ngokuya eChina njalo esuka khona lizabe sesilahle omunye umnotho kakhulu ngezivumelwano zakhe lezi ezingayindawo
bathi ukuhlupheka ngamanyala dokotela Sibanda mhlawumbe uMnangagwa secina evuma yonke into ethatha yonke into nje ngoba ezama nje ukuthi umnotho weZimbabwe uvuke
utsho kahle ubuyanga ngamanyala njalo ubuyanga bulandela obunye angazame kanjani upresident Mnangagwa mhlawumbe akenzanga ifundo ezincanyazanyane ezekuqaleni ezomkhono umkhonomi wakhiwa njani umkhonomi kawaze wakhiwa ngokucina lokugijimela kwamanye amazwe